Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 15 kuLwezi 2024 ngikeeps dobe. Indaba zethu lamhlanje.
Umoyo lonsofu vetheswa emcala lokucela ibribe.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo lo councilor babanjwa qhaka bethwele $120,000 ukuthiwa wayifumbathiswa inkampani yakwele China.
Into abazayikhuluma yile esivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo, basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC wokuhlolisisa ukhetho olusanda kuqhutshwa kwe-Mozambique lolunye. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana lele-Kenya emdlalweni we-AFCON qualifiers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo lo councilor babotshwe izolo kusihlwa bethwele inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola eMelika, $20,000, okuthiwa bayifumbathiswe inkampani yakwele China. Unkosazana Simiso Mlebu isikhulumele sekomishini ekhangelane lobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi umnumzana Edwin Ndlovu lo councilor Mpumelelo Moyo babanje xhaka bethwele imali le endlini kamamangala. Ake sizwe uMlebu exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Umoyo lonsofu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi leBanmon investment. Ikhampani le yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu Lomoyo, basebelanda omunye wale company ukuthi bababhadale ngoba bona basebenza umsebenzi omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakobulawayo.
Yes, ngathi bangaphi kathesi uNdlovu Lomoyo?
Babanjwe se-police station yemzilikazi, bakhangelelwe ukuthi baye ekhothi kusasa eTradegold, Magistrate Courts.
Yes, ngathi icala leli belivumbuluke nini njalo ubona zani kuzahamba njani kunapho nxa sikhangela khona?
Okay, icala libhuluke nje ebulangeni abala edlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumu abikele bona kumbe abhote khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu Lomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trap. So ababili laba babanjwe bethwele imali ye-trap izolo endlini kamamangala.
Lo unkosazana Simiso Mlebu isikhulumele se-commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lamagqwetha ababili laba ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umanyano we-SADC ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano omkhulu eHarare ozahlaziya udlakela olwenzakala kwele Mozambique lokhetho olusanda kwenziwa kwele Botswana lamanye amazwe. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulodlakela olumangalisayo kwele Mozambique kulandela ukhetho okunqobe khona umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kukhetho lukamongameli. Abaphikisa abathi ibandla leFrelimo labambisana leZanu PF ekuqilibezeni kukhetho lolu. ELeZimbabwe letheswa umlandu wokungenela kukhetho njalo kweleBotswana lamanye amazwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into abazayikhuluma yile esivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo. Basebekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika, yezwekazi le-Afrika. Konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu. Yebo, kambe kuTswana kuhambe ngendlela efaneleyo, hayi ngoba wine opposition, kodwa ke labantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayasho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo. Le Mauritius siyabona ngokunjalo, kodwa eMozambique kule nkinga enkulu kulezi nsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele, bake batshintshe indlela abasebenza ngayo, babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi.
Ye, kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu?
Okubanga lokho yikuthi bandisa kakhulu ukufuna ukuvikelana, hayi ukuvikela ama-constitution. Bathanda ukuvikelana, hayi ukuvikela amalungelo abantu. Khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki. Ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo, basebesesaba ukuthi kusasa yimi, abesesesaba ukuba lensolo. Uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandelwa lweZambia, kanjalo kanjalo kanjalo. Abanye basebekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela, lami ngifuna ukudlelezela, abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo. Kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki, kudingakala ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu. Ukhetho lubanjwe ngokwemthetho ekhululayo, sile SADC principles and guidelines, kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi. Yikho lokho kumele bakukhangele. Nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga, kumele bakukhulume ukuthi hayi, ukhetho alusisuthisi, aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo, kodwa lokho angiboni bekukhuluma la kancane.
Lo ngumnumzana ebhidlela Ncube okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association bexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Amazwe ayisikhombisa asemhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Afrika lamhlanje asungule umbuthano wokuthakazelela ilanga lokunanza amalungelo abantwana, iWorld Children's Day. Unokudaba Dlamini usadulela loludaba eseVictoria Falls.
Umbuthano lo ukhangelelwe ukuba lezethekeli ezifika inkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ezigoqela inkokheli zamazwe yadabuka emhlubulweni weSADC. Ilanga labantwana leli lithakazelelwa minyaka yonke mhlazi kuLwezi 20. Ngakho eleZimbabwe lonyaka likhethwe ukuba lithwalele umthimba edolobheni leli esikolo seBaobab Primary School. Omunye wabaphatheke kulumthimba ngumnumzana Trimondolo ohola inhlanganiso yamalungelo abantwana Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network, othi kusasa bazacijiswa ngezifundo zendingeko zabantwana.
Ukuthi bakhangelisise ukuthi abantwana bangancediswa njani. Abantwana kuningi abahlangana lakho, izindubo, so many challenges abachayisana lawo.
Sixoxe njalo lomnumzana Frederick Mafira ohola inhlanganiso yabakhubazekileyo Our Pride Amputee esiza abantwana abakuleso simo.
Sikhuthaza njalo abazali ukuthi benakekele abantwana ngokubahambisa esikolo, bekwanise njalo ukubana bekhangele ukufundiswa kwabantwana imisebenzi yezandla.
Unobhala omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ilanga leli liyingqobe ekuhluzeni inhlupho abantwana abahlangana lazo ikakhulu kwezombangazwe. Unkosikazi Iris Zenzwa Nozizwe Mhlanga, umqondisi wenhlanganiso yenozizwe Mother of Nations Trust, uyakusekela lokhu.
Ukuqakatheka kwe-World Children's Day ngomsebenzi esiwenzayo emphakathini uqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele abantwana bethu, sibagcine, sibancedise kukonke angabe bekufisela empilweni njengoba yibo ikusasa lethu.
Okwalamuhla umthimba lo uhlanganise abafundi bezikolo ezehlukeneyo elizweni lonke ukudlala inguqu yegolf kanye lechess. Izehlakalo eziningi zizaphathwa kusasa lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azavula khona lo mthimba ngokusemthethweni. Kodwa phambilini kwalokhu abantwana abafika amakhulu ayisithupha bazafola emgwaqweni ekuseni kuthi emini bayeboniswa impophoma zamanzi womfula uZambezi. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uzalumathisa isibane abathi yi-Flame of Hope emngceleni weZimbabwe leZambia anduba ikhosikazi likaMnangagwa u-Auxilia Mnangagwa aphathe idili lokudla lezethekeli. Izikhulumeli zikhangelelwe ukuxoxisana ngezizakwenza ukuthuthukisa imfundo yabantwana kuzwekazi leli, ukuguquka komkhathi, ukunakekelwa kwabakhubazekileyo kanye lokuhlonitshwa kwelungelo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Sikazikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abemba amatshe aligugu okungekho emthethweni emgodini osesigabeni seSilverfontein kwele-South Africa abedlula inkulungwane ezine kubika ukuba bayala ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa athi iningi labo izigebengu. Amapholisa aqhuba umkankaso othi Operation Vala Umgodi. Elerussia eliphose amabhomba amaningi namuhla esigabeni se-Odessa kwele-Ukraine selihlasela ngamandla ilizwe lonke. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende osaphethe intambo kwele South Sudan wazise ukuthi uzaqhelisa umbuso wakhe ngemiyaka emibili. EleMelika lamanye amazwe angamalunga ogatsha lweSecurity Council alichumi aphendule ngombiko okhuthaza abaholi baseSouth Sudan ukuthi bahlele ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini futhi bathathe amanyathelo azakwenza ukuba luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo ngendlela esuthisayo ngo-2026. Abantu besifazana badlala indima emqoka ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka kwele-South Sudan futhi kumele baphiwe ithuba lokuphatheka kwezombusazwe ngokugcweleyo elizweni lonke jikelele. Lokhu kugoqela ukuphatheka kwabesifazana ngokugcweleyo ekuvoteni, ekuncintiseni kukhetho kanye lokuhlola ukhetho ama-election observers, kutsho umbiko wamazwe la. EleMelika lamanye amazwe la amukele ukuzinikela kukahulumende weSudan ekupheni izikhundla eziyisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% phansi kwesivumelwano esalotshelwana ngo-2018. Embikweni wawo, amazwe la aqhubeke esithi ayakunanzelela ukuba inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu lezo ezikhokhelwa ngabesifazana zidlala indima enkulu emizameni yokuletha ukuthula lokugqugquzela ukuthi omama baphatheke kunhlelo zombusazwe. Omama lamantombazana eSouth Sudan okugoqela iziphepheli kanye lalabo abadudulwe emizini yabo bayadlwengula ngendlela ehamba phambili emhlabeni jikelele. Ukulwisana okukhona kubangela ukuthi lolu dubo ludlondlobale. Umbiko weMelika labalingani bayo wamukele ukuqheliswa ngeminyaka emithathu kohlelo lwamabutho olwe-Joint Action Plan olujonge ukuqeda ukudlwengulwa kwabantu elizweni kulandela ukuphelelwa kwalo yisikhathi ngo-2023. kodwa amanyathelo aphuthumayo abalulekile. Ngakho amazwe la akhuthaze iziphathamandla zakwele South Sudan ukuthi ziphangise ziqale uhlelo lwe-Joint Action Plan futhi ziqakathekise ukulolonga amabutho encediswa yi-United Nations lezinye inhlanganiso. Uhulumende we-South Sudan ulokhe engakagcwalisi umlando wakhe wokuphenya lokujezisa abadlwenguli. Umbiko lo uthi uhulumende waleli lizwe kumele abophe njalo ajezise labo abadlwengula abesifazana ngesikhathi sempi futhi avikele abantu makhaza. Amazwe omhlaba kumele asekele inhlanganiso zabesifazana eziphathisa abantu okugoqela abesifazana lamantombazana kwele South Sudan. Elemelika labangane balo bazimisele ukuthuthukisa ukuphatheka kwabesifazana kunhlelo zobukhokheli eziphathelane lokuletha ukuthula kwele South Sudan kanye lokuthuthukisa isimo sabomama lamankazana kuleli lizwe.
Le yimibono kahulumende kweMelika. Abahlali bemadolobheni kanye labosomabhizimisi bathi bayadana ngesimemezelo sikahulumende sokuthi amagesi asiza silela ngamandla ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange ngoba bebevele bewathola nzima. Inkampani yezisa yona ethi imitshina le isalungiswa ithi uhlupho lolu lukhwezelwe yikuthi isitishi seKariba asapompi kahle amagesi. Usenatari Tandlovu wakoBulawayo uchasisa ngokubanzi ngodaba lolu.
Amagesi ahamba ngo-5 ulele, kuyetshonila nguzulale ngo-10 amagesi engabuyanga. Abuye phakathi kobusuku, wena yonke into yakho isiwonakele, awudlanga. So kumele siqalise ukuhlala ukuba namasola ezindlini, enye expensive futhi ebakhona ebantwini. Ikuqala babeletha uhlelo lokuthi sizacitsha amagesi ngesikhathi esingaka, abuye ngesikhathi esingaka, ngelanga elingaka, khathesi amagesi aphunguhamba, awutshelwa lutho, sihlale emnyameni. Vele kasisathengi lezitshebo emafrijini, asisafaki lezitshebo emafrijini ngoba ungathengi isitshebo esiningi ugcina vele usuluzile ngoba inyama yakhona injani iyabula. Khangela ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi suku zonke usebhutsha. Sesibuyele kadini okokuchaya imihwabha, okokuphila lokhwana okunzima. Ekhaya siyakuzwisisa kodwa lapha emadolobheni sithandekile, impilo inzima kakhulu. Ugcine usuthenga inkuni, inkuni zonezo okuthiwa kumele siphumekizwe ngendaba ze-climate change yena le ekhona. Kumele siphile isikhathesi. Ugcine uthenga inkuni, uthenga igasi, uyethenga amagetsi, amagetsi akhona angekhoyo, imali yakho uyithatha ngaphi?
Liyake liluhlafune lolu daba, njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? Kukhanya kulesisombululo na?
Siyabuza kodwa kakulampendulo. Kulamanye silamanye ama-ministers angabuyiyo lephalamenti likezo lichazisele ukuthi kanti amagesi kuhamba njani ngoba yindawo mele basichazele ukuthi kanti vele uhlupho lungaphi kwakhona njalo luphela nini uhlupho lolu. Mina kathe singikhuluma ngiseHarare ngithe mbuza ngikhaya abantwana bathi amagetsi lokhu ehambe kuthangi abuyizolo ekuseni, izolo atshone khona, iskejuli kasesithintshile, sisasazi ukuthi ngesanini namhlanje kawakho aze ebuya nini ngo-11 kumba angavuya aze ebuya the following day kusasa nge-Friday. Kodwa siyazama njengabameli babantu.
Lo ngusenator Richard Ndlovu wakoBulawayo obexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lingutshikile obhanqa 1-1 lele Kenya kumdlalo weAFCON qualifier odlalelwa kulangale kule South Africa. Ungaphela unje umdlalo lo, eleZimbabwe lizakwanelisa ukuba lingene kusigaba seAFCON final. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi bakaStudio 7, salibonani, linjani? Thina sikhala ngalolu daba lwaseSouth Africa. Sibone abantu beqala ngokukhitshwa emsebenzini yabo abayisebenza bekhitshwa kuma-restaurant namankampani ahlukeneyo. Manje sokungenile indaba yeziphaza nendaba yokudayisa ukudla, kutsho ukuthi akusaphileke eSouth Africa. Kanti umuntu okuza yena yini umsebenzi wazowenza? Kanti emsebenzini bakhishwa abantu bangena kwezamabhizinisi ukudayisa ukudla, manje futhi sebengeniwe sebehlaselwe kukho lokho, futhi kutsho ukuthi hhayi akusaphileke eMzansi.
Basakazi labalaleli, ngokhethe Bebe okhulumayo. Danisa kuyayangisa ukuzwa umongameli esithi nxa engaphandle kwelizwe ezenze ingani ungumuntu olalelayo, ozwisisayo, e-address ama-diaspora ingani uyabahlonipha, uyabananzelela ukuthi bangama-stakeholders. Kuyayangisa ukuthi uMnangagwa asitshele ukuthi kumele ulwazi esiluthola nxa siqhathwe kwamanye amazwe silulethe ekhaya lu-contribute kwezomnotho. Akakhulumi ngokuncithwa kwethu ilungelo lethu lokuthi sivote ezi-diasporans. Akazihluphi ngokuthi kati vele ekhaya abantu basuswa yini, abantwana basabalala bagcwala emuzini, uyabe ungubaba wenjani? Khonapho ekhuluma lathi kanjalo emazweni, nxa ungabe usekhaya le eZimbabwe uzama ukuthi ubonise, uthathwa njengesitha, ubotshwe, uchaywe, uhlukunyezwe, uvalelwe ejele. Kodwa nxa ebuya ngapha emazweni, kuyayangisa ukuthi uMnangagwa is full of hypocrisy. Izinto azikhulumayo ayisizo, azihambelani lezenzo zakhe.
Yebo, ngithi sanibonani bantwabami, linjani? Hayi, thina sikhona ukukhuluma lokho kumamoyo. Kokumamoyo khona ke ngikayi bantu. Buyayo indlala bantu. Kodwa uthiwa siyaholiswa nini? Amphambi ukutho ukuthi uthiwa siyaholiswa nini bantu? Izolo lele ngadlanga bantu. Lele ngendlala izolo. Ukuthi ukuhola uthiwa siyaholiswa nini bantu? Yebo, ngithi akalisizwele thina gogo bantu. Mabi ngasendlela nje amadonke ejiba ngempuphu ukuthi silale sidla iporithi nje bantu, mayi angisakwanisa ukusebenza bantu. Mphambi ukutho nje ukuthi manje bakithi ngayo igovernment ingasibona bantu. Ye, bakithi hhayi nganceda. Mayi mphambi ukubingelela bonke ontungameli bantu nabasithandekile bonke nabalaleli bantu. Mna ngugogo, ugogo umamoyo wakhona ke ngikayi bantu. Ngikhuluma khesi kulapha ngigula inkelo bantu. Awu mama sibili, ake lisincede bantu.
Studio 7, basakazi bethu esilithandayo kakhulu, elisinike izindaba suku zonke, lokhuyana okwenzakala laphana eMazombike siyakubona njalo kuzoyenzeka ngelinye ilanga kuthi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Ulibiki was a Friday, sileqembu elicula umdumo wesithathamiya amavevane. Leliqembu likhulwa nguFuture Ndebele osehlala kwele Ireland. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Uma uhambe emhlabeni bheke muva bheke zitha zakho
bheke muva phela ubhekisise
Mambiza Ndex Fumboy abayi Mambiza Future Moyo kodwa ilakhe lokuzalwa ngo Future Ndebele awusithi fahla fahla ngembali yeqembu lamavevane
Vevane akaphela liqembu elizalwe iwhite umfolosi abanengi abayaziyo okuliqembu elaqala ukucula ngomnyaka ka 1996 saqala singabadlali bebhola sise primary school eNgwana under our coach and founder ubaba uLucius Ncube from Kezi iwhite umfolosi sile yasizala iqembu okuthiwa ngamavevane akaphela
asena wo hama jokunquba kose sibamandla hoku
lona leli qembu licula ngumculo wethenyo engelamachacho
ingoma zokholo ezasicathamiya ingoma nje esikhuluma ngezimo ezenzakalayo esifana nemikhuhlane etholakala engalaphekiyo ingoma ezikhuluma ngezimpi esizibonayo emhlabeni kodwa konke lokhu sizokwenza ngendlela yokuthi esilethe induduzo noma sijabulise abantu kanti njalo futhi eziningi zakhona zizaba zingoma zokholo eziletha umkhuleko noma engathi ihealing ebantwini ngesikhathi ezinzima
Amavevane sebena madlala ati ambalwa njalo umculo wabo wembube kumbe isiqathamiya uthazelela lasemzansi
abanye bawubiza cothoza mfana kakhulu abantu abangamazulu sinamadlala ade thina angafika 5 bese siba namasingi kumavevane lapha siphila njengemoli as a family ngicula nabafowethu abasuka khona eplant la ngisuka khona abanye basuka esigodini ngizoba labafowethu baselubhane abanye ngaphekezi kanjalo kanjalo
For God so loved the world.
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 At his sent, at his sent, his begotten son, Jesus.
For God so loved the world.
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 At his sent,
at his sent.
So lithuba lokuthi utshele abalaleli ukuthi umculo wamavevane utholakala ngapi ndeks
Spotify YouTube nakuwo wonke nje ama social media channels Facebook Twitter nakubo TikTok simple search amavevane akaphela neqiniso nokuthi lakho uzosithola khona lapho amazwe nginawo kubalandeli bonke abamavevane ngithi ngiyalithanda kakhulu ngothando ngilishiya ngengoma ethi Hanubebukalanga patana nemaboko
Amavevane apapa esiya phezulu ekhuphuka athi kabuyele emuva yiwo ebesilawo kuhlelo hoza hoza Friday nibele impela sonto enhle igama lamu Ezra Jesus Band
patana nemaboko
shango
yetu yaputa muha lema Kani mungone
Yechia
Chezo chaswika
Shango
Yetu ya puta Muha lema
Chavu
Kani mungone
Yechia
Chezo chaswika
Hango
Yetu ya puta Muha lema
Kubukalanga ndiko kanye
kwetu kubukalanga
ndiko kanye kwetu ya basha abafana lawo singahlukanike sikhangele ezinye zezinhloko zendaba umsekeli ka mayor wedolobho lakobulawayo lo council ababanje ixhaka bethwele i 20000 United States dollars ukuthi bayifumbathiswa inkampani yakwele China izimbabwe warriors isingene kusigaba se AFCON final Kulandela umdlalo weqembuleli lele Kenya obe ngujikile obhanqa 1-1 kule South Africa. Ake siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolubalisa ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lingakhohle live talk yalandela.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.